zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwesi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili
asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziyangaphi esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo
uMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26
silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile so silethemba lokuthi hayi intswelaboya kasozizaphinda kanjani zafinyelela kuyani indawo
inhlanganiso yeibhetshu likazulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi ebhalagwe kulandela ukutshontshwa kwamathe amabili inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023 zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3888 abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4417 inani lasebebulewe yilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4678 kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977 umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26 umhlangano lo uza ngena zinkokheli zamazwe womhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela umongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani uMnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane uMnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kwelengilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano
lanxa kuqakathekile ukuthi yamazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi kuvuke i-economy kuhlonitshwe umthetho kuhlonitshwe i-constitution kuhlonitshwe amalungelo abantu kuqedwe i-corruption livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo njalo bafuna i free and fair election bafuna izinto zonke ezibhalwe ku constitution bafuna kuphele ama abductions ukuthathwa kwabantu ngenkani bafuna kuphele i torture bafuna uhulumende ohlonipha abalungelo abantu ozaqeda i torture enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu bezimbabwe kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i climate change bafuna ukuvimbela i torture ovimbela i lawless ne corruption phambili ukuhlangana lo Johnson yebo kuzabe kuyinto enzeka ngemva kwesikhathi eside kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe nguquko uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu azoqhubeka abuse njengezanu siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo-1980 ngakho ke uJohnson asoze babuye la azobusa la kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize ilizwe ilibulale ingahloniphi amalungelo abantu ingahloniphi umthetho ingahloniphi lutho nje ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo uJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele
emhlanganweni lo iwaphi amazwi esingawakhangelela kumongameli Mnangagwa
uzathi efika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change kuhle lokhuyana kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe abami bekujahe kakhulu bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokuthetha olukhululekileyo iZimbabwe izinikele ukuhlonipha iopposition iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuyana lokhuyana abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu azokwenza lokho akukho azabe ekukhulumile ngayo yebo kambe ukuvinjelwa kweclimate change kuqakathekile kodwa isikho kodwa okujakekile ebantwini beZimbabwe kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu
alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane ubaba Mnangagwa njengokutsho kwakhe singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano kusiba lenguquko yini iphakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi
asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kahamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu ihlonipha umthetho isuse i-corruption ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution singakhohlwa ukuthi UK kayisho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho ngasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezo esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe kusenjalo amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele-Italy izolo iinkokheli zamazwe yangenela umhlangano sigoqela umongameli weMelika umnumzana Joe Biden oweBhilithane umnumzana Boris Johnson loweFrance umnumzana Emmanuel Macron umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyikusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi inhlanganiso ye-ibhethu likazulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalagwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi segugurawundi ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le iyenze lokho kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile lenhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo sibuze umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe lebhalagwe leli.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasozi zaphinda kanjani zafinyelela liyani indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna oda zikhona kube nguchifu wendawo uchifu Magwego Fuyane, kube nguchifu uMathema, kube nochifu Enkayi. Ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo. Okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube lemonakalo embili yokutshontshwa kwamatshe, akakhangelelanga ukuthi kube lomonakalo wesithathu ekukhulumela ekutshontshweni kwamatshe. Nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu. Okuthiwa nguMathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyo ngxenye, akavumelani nezinye zezinto ezenziwayo. Njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngulobo abosesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo. Okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one, okwesibili lokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre. So uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration, kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala. So uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga bayekaceli asiyo Heroes Acre, wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi be yi-museum, naye uyakuvumelana lokho.
Iziphi ezinye inhlelo elilazo?
Inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe. Kuyabuyelwa khona lebhalago, kuyabuyelwa esilobela, kuyabuyelwa etholoto, kuzayiwela upane, kuzayiwe enkayi, kuyaxoxisana lezikhathi lezakhamizi, kuyafaka amatshe. Kuningi okusenziwa ngodaba lwegugurahondi okufuze ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezithiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezithiyeneyo. Esilobela kufuze kubisele litshe latshontshwayo, kufuze kube namakhomemo orations esilobela enkayi, elupane, echolocho, egwanda, eplumtree, ejombe, elowagwelo. Kunenye indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe, iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani, especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni ngezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini. So sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba nelizwi lokuthi kulungiswe njani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Umkhokheli wezaphu omutsha umnumzana Sibangiliswe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. Unkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuCongress yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxele okhethwe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukhetho kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi ukuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla elikhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbuzi imbono ethile engifisa ukuthi ngiyenzile uzapho uvotelo kwangu njengisile ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela isihlabo bukazapho singananzelela ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzapho iparty yamaxhego kodwa kathezi ngenxa yosisibone sokunabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe ezulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukujengisela ukuthi uzapho sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besinqanda besikhuza besincedisa besiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakanwa esisingasanelisanga ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzapho lo khona nguzapho ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga nxa sesikhangele indaba zokhetho luka-2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokhelo obutsha lobo obungenileyo kumele kuhlale phansi buhluze buvumelane kutshengisane lo mkhombandlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini obathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazapho labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izapho ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya nabo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda abantu lokuthi njengoba kuba basikhethileyo sizabalalela sizathatha nembo bonwe sisebenzise ukuze sisebenze sonke kuwina ama elections lozapho angene embusweni
umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu Seli kubonile na ukusemaphephandabeni ikroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abanengi umsakazo we-ZBC uthi kulabaprofita besonto yejoane masowe wechishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompaphathiso emfuleni wehungumo erushinga ngomgqibelo Okuyisikhathi sembiko yenu.
Sarbona sarbona lapho uzuthi uzeveni mina abantu abazekhaya amashumba edibheni umuntu okhuluma utanyeli kwanapara ngizobungela lobona limoyo esihlobo sami esiduzane lapara ngikhase ngiyele kwani ngiyafika esifotho ngizobingelela lo sasobala ukhulu wami sona sobala nogogola kansele ngiphezu kwelayo ngiqabukanya khona usalizwe kwamfana salizwe ngiyabingelela hlobo sabo esikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube ekhonini umfundisi wami laye khonapho ngiyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhala phana ngiyabonga lonke zihlobo zami esekhaya emashumba ngizobingela abantu abami kakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwabayadipeni ime kuma emutanyeli
awona nemsakazi ngiyamakala utarumbela ngxe sithi uteacher umakile so ake kude wena teacher kabhubhambanisile yikho omunye wathi lapha eZimbabwe icorona yasoze sifike lapha enguminista khonapha esithi yasoze sifike ngabantu abamhlophe uteacher thina sabadoka babebhemi gwayi babethatha amabhuku abantu abesikole double sibili bedouble bebhemi ligwayi so lo umuntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana lo teacher wayedabula amaphepha lalo wayesithi ikorona ngeyabantu abamhlophe ikhona ozabalungisa unkulunkulu kanti sokubuya udwane wangikhona lo sesitila ya lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uthitha uyakwazi sokumbhenela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga istudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma singukumamela indaba zezimbabwe sesimamela kuyona istudio 7 ngokuba ngiyazi ukuthi akukho lula ngena ku-CBS 7
masenda message ngoba sibaningi ifirst ukuletha imibono nesikhisekela ukuletha imibono sengathi iStudio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yengeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela ama voice abantu bekhuluma lokhuyana nalokhuyana izikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabe senzakala kwezinye indawo abantu zifihlakele so iStudio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bangayengeza leso sikhathi cishe sibe ku-10 minutes abantu beletha ama-recording abo sikwazi ukumamela into leni yasiza kakhulu 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 mbuye ngidlulele laphana kulaba abathi ngama-veteran abathi bona balwela inkululeko ngithanda ukubahalalisela nabahalalisela ku-birthday yabo le ukuthi babotshwe bayefakwa ejele ukuthi babuya nezwe babahleli bayacelebrate cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana yilapha kumele bayecelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iceda ukwenza ama-election uqeda ukuyina i-opposition wezwakala uspokesperson wama-war veteran ethi yena lokho kwenzakala eZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho okungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma belethe izikhalazo zabo bebabambe bebabophe befisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Salunan Manchester Seven. Ngilingelela ngisematopo, emaphisa, ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu abangagqitshelwanga kuze kunamuhla. Ngizwithi arumbele ekhuluma zaqhuka ngani angasukela eChaya utendayo. Kanti waye inxa bekhuluma ngezithiso zenotho kumbe nalo wabuye wazokhuluma angateli iqiniso upresident ukuthi ilizwe leli lifune eyalo imali. Ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe. Yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlele ukulungisa into zabo. Sifuna imali Zimbabwe ibe khona 40 years izani uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ubugqili sicela ukuthi khona oko kulungisiswa
linjani bafakazi beStudio 7 labalaleli bonke nami namfu ukukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izani uteacher mesa ngiyocela ama-sanctions e-America lately kata iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions yafayelwa nina ama-sanctions zona la ukhulu ngaso ngoba uchamisa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president ama-sanctions wavele kuwathole khona kunini iZimbabwe yafayela ama-sanctions onganamali sokuthiwa hey ama-sanctions uchamisa nguye owacelayo asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babethenjisiwe yini kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayatshaywa ba-adaptwa khona bo siyakuzwa but bona bezano bayala bathi yamatrix ayenziwa abantu be-MD siyalayenza khonapho uzobone la khonapho phakathi kuzano PF kulabo mama omama beze behlukuluzwe kangaka shuwa hayi into le isephambili le izano PF siyehlule shiye mayiyehlule iyehlule ivale iyehlule iyehlule ayehlule shiye
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi isithunywa se-United Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weleSudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina kwele Itali isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20, uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo, abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hatshi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezinqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti-ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe phela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba amapholo lawo asesetshenziswa kuye, ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazi ilwela ngayo, kodwa hayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hatshi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yilizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wena kawenelisi na ukuzikhokhela? Kanti iAmerica yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe iregion ngeregion kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona elifuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela la. Kanti ungananzelela umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapha. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sase ukuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi imali engenadlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana betshayiwe ngama-Taliban bakhona kathi esekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile emkhankaseni, wacila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisi sikhathi osifanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America angiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba yisiqhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosiswa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kosekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. uMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-ipetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi eBalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.